Namhlanje bekulilanga lokugcina amaqwetha ephikisana ngodaba lokuthi kambe sivikele ukuboshweni esaphiwe unkosikazi Grace Mugabe ecaleni lokutshaya unkosazana Gabriela Angels sasemthethweni kumbe hatshi. Namhlanje amaqwetha kahulumende atshela umahluli ukuthi leso sivikelo unkosikazi Mugabe wasiphiwa phansi komthetho wamazwe omhlaba ohlobo lwe-International Customary Law. Bathi lo mthetho uyavuma ukuthi umkamongameli avikeleke njengomkakhe nxa engadala amacala esekuhambeni. Amagqwetha avumile ukuthi leso sivikelo asisasebenzi njengoba unkosikazi Mugabe kasenguye umkamongameli welizwe. Kodwa kamagqwetha abalisa awe-AfriForum, awe-Democratic Alliance nezinye inhlanganiso batshela umahluli ukuthi kawusiloqiniso ukuthi kulo mthetho asetshenziswayo ukuphi unkosikazi Mugabe isivikelo. Bathe lelo liphutha elenziwa nguhulumende we-South Africa evikela ubudlelwano bakhe leZimbabwe. Umgcinihlalo webandla le-Democratic Alliance uMnumzana James South utshela iStudio 7 ukuthi basilindela ngamehlo abomvu isinqumo somthethwandaba.
We want a principle established that nobody, however,
sifuna kube lesibonelo sokuthi eSouth Africa akula muntu ongaphiwa isivikelo ekubotshweni nxa edale icala, kungakhathalekile ukuthi wazana lobani kumbe uyini empilweni. Sikholwa ukuthi isinqumo sikamphathintambo weSouth Africa sokupha unkosikazi Mugabe lesi isivikelo sasingekho emthethweni.
Nakwelinye icele inina kaGabriela unkosazana Debbie Angels laye ufuna ukumele sithi ufuna unkosikazi Mugabe atyeziswe.
I want to complain for what you did to my daughter because it was unprovoked. The attack was unprovoked.
Ngifuna ajeziswe ngalokho akwenza kundodakazi yami ngoba yayingonanga lutho. Indodakazi yami kayenzanga lutho olwalungenza ithayo ngendlela eyathaywa ngayo. Ngifuna uGrace ajeziswe. Kufanele amise phambi komthethwandaba. Nxa umthethwandaba unganquma ukuthi ayejele, makube njalo.
Iningi lezalwane zeZimbabwe lithi lifuna isinqumo sikamahluli kulolu daba. Sifundise inkokheli zeZimbabwe ukuthi amalungelo abantukazana lawo aqakathekile njengalabo abalamandla kwezombusazwe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Jonathan Mbeji uthi kufanele lesinqumo sitshengise ukuthi akukuhle okwenziwa unkosikazi Mugabe. Kodwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Thubelihle Banda uthi loba ekusekela ukuthi unkosikazi Mugabe asithathelwe isivikelo asiphiwayo, kufanele leli cala liphathwe njengawo wonke amacala.
Indaba yakhe kumele iye ekhothi kodwa atshajwe fairly like a human being, not ngenxa yokuthi wakwaba ngukazi kapresident kumbe ngenxa yokuthi people are pushing their political agendas.
UMahluli Vala uthe uzakwazisa amagqwetha kuleli cala nxa esephume esinqumo olu daba. Mina Studio 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nsapho.